Abantu abaningi abahlala ezabelweni zeMathebheleland balahlekelwa zinkomo eziningi kakhulu njalo behluleka ukuvuna umumbu lokunye eminyakeni embalwa edluleyo ngenxa yokoma okubaselwa yisikhudumezi somkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change. Ukoma lokhu kwenza ukuthi izilimo zingavuthwa ngemfanelo, kube nendlala embi lokuswelakala kotshani emadlelweni. Ingcwethi kwezokulima eze-International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, eyaziwa ngokuthi i-CRISAT, eMatopo Research Station zithi kumele abalimi basebenzise indlela ezibalulekileyo ezokulima ukuze baziphandele ukudla njalo bagcine kahle izifuyo loba izulu lingani ngemfanelo. Obona ngezokuguquka komkhathi e-ICRISAT, uMnumzana Martin Moyo uthi kumele kulinywe okuhambelana lokoma.
Siyazama ukukhuthaza ukuthi abalimi bazuze uncedo from ama-seasonal forecast, ama-weather forecast, ukuze balungiselele ukuthi bangalima ngaluphi uhlobo. Nxa besazi ukuthi izulu alisoze lenele, then bayazama labo ukuthi bancediswe ukuthi iziphi izima bangazilima nxa izulu lingenele.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Davidson Masendeke obona ngezokulima kuhlangothi lukahulumende olwe-Agricultural Technical and Extension Services.
Sikhuthaza kakhulu abalimi ukuthi abakhangele izilimo eziphangisayo ukuvuthwa njengenyawuthi emfitshani, amabelelana aphangisayo, hhatshi lawana amade esijwayele ukuwahlanyela emakhaya lawana, kodwa-ke amatsha lawa ngathi imihlobo le ephangisayo ethatha inyanga ezimbili usiya kunyanga ezintathu.
Umnumzana Alois Sifelani Hlatshwayo, ingcwethi kwezokulondolozwa kwamadlelo eMatopo Research Station, uthi kuqakathekile ukuthi kulinywe ukudla kwezifuyo. UHlatshwayo uthi kulokudla okushiyeneyo okungalinyelwa izifuyo.
Silemhlobo yotshani, utshani obunye obujwayelekileyo obujwayele ukulinywa ngabantu kukhona okuthiwa yi-banana grass. Ibhana grass le ungalima utshani bona lobu uthelezela kumbe ungalima ngezulu elikamlimi. Siyathumeka amahlumela kumbe sisebenzise amalunga, phose amalunga amathathu esiyabe siwaquma yiwo singawuthumeka njalo. Utshani lobu uma ulima ngezulu uyayenelisa ukusitola isivuno esingaba phakathi kwe-4 kusiya ku-7 tons kuhektha elilodwa.
Kunabanye abalimi abathi kuyanceda kakhulu ukulima ukudla kwezifuyo. UMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima enyakatho yemandebeleni uthi inhlanyelo yokudla kwenkomo itholakala eMatopo Research Station lezitolo ezithengisa ezokulima.
Ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi nasisemangweni weMathebheleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma, kanti-ke njalo ezingasipha impilakahle nxa sikhangela ukudla kokuvela kubonyawuthi lamabele. Singeka njalo nokuthi silime indumba njengomaqutha, lezi ezivuthwa masinyane ukwenzela ukuthi lamazambane labondlulu ukwenzela ukuthi sithole ukudla okwakha umzimba.
Ingcwethi kwezokulima kanye labafuya imbuzi bathi izifuyo lezi zilakho ukumelana lendlala ngoba zidla lapha nalaphaya okwenza ukuthi zingakhuci amadlelo. Iziphathamandla zeMatopo Research Station zithi abalimi bakhululekile ukuyadinga usizo lwezifuyo endaweni le. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.